Ikambeni mina ilizwe liqoqela imidlalo ele Ivory Coast liqekwele ye Democratic Republic of Congo ukuthi ele South Africa lizancikilana le Nigeria kusigaba se semifinal ngolwesithathu ngemva kokuba umane lawa maqembu ephumelele kusigaba se quarter final. Olandela le midlalo uNhlanhla Mchinda uthi iqembu le Ivory Coast lizasebenzisa ithuba lokuba le midlalo igqitshelwa ngakibo lindlulele kusigaba esilandelayo njalo esingesokucinga somncintiswano.
Mina ngokubona kwami khathesi into ezayenzakala ukuthi ku final iteam ezazikuyigroup A in Nigeria the Ivory Coast is in the final then lezi ezinye futhi zizadlala i-third and fourth place ngoba ma ngithi ngiyakhangela laphana i-South Africa ngiyayibona iyadlala iqhubekile mpela iyadlala ngokuqinisela nani kodwa i-Nigeria izanqoba ku-South Africa then i-Ivory Coast izanqoba ku-DRC.
Umlandeli womdlalo wenguqu uSabelo Masuku ohlala esigodini laye uthi kufanele kuzangena iqembu le-Ivory Coast kanye le-Nigeria.
Hayi afuni ngikhangele esukile but i-Nigeria izafika ku-final isidle i-South Africa njalo i-Cote d'Ivoire iza kudla i-DRC zingene zonke ku-final. I-Nigeria isikhikhile sidlala kuthi njalo i-Cote d'Ivoire isisebenzisiwe omu-advantage. Ngifakele nama-senior players ayo ale-experience lapha.
Olilunga lenhlanganiso yabalandeli beqembu le-Islanders Heart and Soul uPicot Hadebe yena uthi akukho lula ukuthetha ukuba yiwaphi amaqembu azadlulela phambili ngemva kwemidlalo yesemifinal.
Ngiyawabona ngiyabona ama-semifinal iyadlala sibili but kuzima ukuthi naw ngi-predict ukuthi yizithi ezizakhala ziyifinal ngathi kuzima ngoba ngibona nganeziseleyo namadoda adonsile amasondo. Uhlupho ukuthi into nxa uyithanda lento yakho oyithandayo isenyapho ungeke utsho kodwa ngibona ngani iSouth Africa iyaphumelela.
Wadlayela iqembu labesifazane elimela ilizwe leMighty Warriors uJackie Ngwenya laye uthi inhliziyo yakhe iqembu labomakhelwane ele Bafana Bafana.
Thina sikhangela kakhulu thina sisa umakhelwane bethu bengithi kakhulu vele umakhelwane bethu that is isibele something esibangayo umakhelwane bethu eSouth Africa bengizwa ngoba that is thing sikhangelele khonapho ukuthi njengeZimbabwe silanda bona vele sihlekelana labo ngemuva. So se va a sentir encanta a punto de hacer que se haya
isiphathamandla sebhola labesifazane osibekiwe Ndlovu laye uthi ubona ngathi iqembu le-South Africa lizadlulela kusigaba esilandelayo esomncintiswano.
Balawo ama-big names i-Nigeria but i-problem yabo asobantu abadlala bonke isikhathi esiningi khangele i-South Africa. I-South Africa is about 7 or 8 players. They're playing in week in week out bonke. They understand each other more than laba bantu i-Nigeria ngathi kuyabe kudlala ama-names bengama-individuals but i-South Africa they understand ukhombona ngithwabe ngawina.
Ohlala elokithini lemzilikazi indawo ezinhle Nkomo laye uthi iqembu le-South Africa lingayiphakamisa inkezo.
Ngibona ngani sibili ingayithatha ngibona ngani ingaba yi-South Africa ngoba ngendlela abakanenze ngayo nangendlela abadlala ngayo la mathimu aseleyo ambona ukuthi angayidli ngibona ngani ngathatha the Ivory Coast ngibona ngani iyasurvive iyi-survivor elokuzelenisipiza lo ndlozi ungakhangele ukwenza kwayo since icalisileyo vele ayikawini khona okukhanyayo.
Imidlalo yesemifinali ikhona ngolwesithathu mhla ziyisikhombisa kumhlolanjwa lapho iqembu le-Nigeria lizadibana khona lele-South Africa ngehola lesikhombisa ntambama kuthi ele-Ivory Coast lizadlala lele-Democratic Republic of Congo ngehola le-10 ebusuku. Amaqembu azaphumelela ngolwesithathu azadibana kufinali ngensonto mhla zili-10 lanye ngehola le-10 ebusuku. Ngimele-7 ngobulawayo ngingu-Joseph Njanjini.